So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Ngendaba zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi izanu PF yipho abakumelele khonoko ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Likha phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Salethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kweleZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla leZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevus Mumba kweleZambia kuzanikwa uhulumende wakweleZimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kweleZimbabwe. Pho liyangaphi eleZimbabwe? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Guta Msanga ilunga leZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria ama-elections both eZimbabwe nase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhe ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaceda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa eSouthern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo lukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, yakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGuta Msaka webandla leZANU-PF. Ye, ukubona njani khonokho-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamanga mangalisa asibili okukhulunywa ngubabra sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi itshontshelwe election and election babe besithi batshontshelwe okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina ama-councilor athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha awe-CCC ama-MP athi hayi thina sawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uChamisa yena uthi yena ehedwa nje nguye owatshontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu bezimbabwe ukuthi kanti indaba etshona ekhala ngokutshontshelwa isadik abayitshoyo ayengumuntu oyi-1 lo othiwa ngumumba lo abasemyaleni laseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election ezimbabwe engakafiki iripoti ayifakayo iripoti eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph into AI sitting is long it was premeditated report I saw reporters into Ezanza Galayo ground ngakho ke sibona ama council of ministers awe SADC esesenza amhlophe kuZimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwenza free and fair ungakhangela iUnited Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwa ngama report ngama observer mission acheneyo yezwa okwakhunywa EU yezwa okwakhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa esenza ama-election ukuthi akula election abi-perfect even yona i-America siyikhangele yayingela election eyayi-perfect so nyamangala ukuthi lokho abakutshoyo ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engafuna ukutsho yikuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvina ukuthi bebone i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
yaqalisa
kulesi khathi
ngena khonapho ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
kola ngithanda ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba umsaka yilokho abakubiza ngesikhiwa besithi propaganda and izangu siyayazi ukuthi intshantshu yepropaganda okusibili ama-MPs nabacouncillors awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angene epalamende because bona bawina uChamisa wadliwa kwakuyi-decision yephathi ukuthi ende ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayendela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho fe so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga jips and into ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatshontshomba lwatshontshwa kumnangagwa ukuthokho isadaki umuntu oyi-1 ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
i-way forward eZimbabwe ilula kakhulu yikuthi sonke thina sisapote umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi khokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifake amakhanda ndawonye sicase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polat ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okuseleyo kade sithi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha lizwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU-P F lonkosikazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole Civil Protection Unit ludinga abantu abambalwa eJakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi weBay Horse Mine ngolwesihlanu kusihlwa. Isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi
Okwamanje sokuhlengwe abantu abangamachumi amabili lanye 21. Abanye babo kababonakali. Abaku-Miners Federation of Zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40. Zangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku-Wagner Group ukuba akhokhele abanye abakunkampani le abalwisana lohulumende wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela i-Wagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Carter wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. UCarter uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden lomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko silo mama ohlala eBhilitani uzazitsho ukuthi ungubani?
Nginjani balaleli, nginjani babadube. Mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs. Todd.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBhilitani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ngani kuyahlupha?
Yeyi babadube, kuzima abantwana ba these days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bengazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphatha kuhle kunoko?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni. Uyayesaba ukukhuza umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayino ma right. Uzamthini? And le influence akhona eningi vela ezikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Ubana ngabatshela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hayi uyavele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi kuhambe report usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela. Umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele.
Kuba nzima, ungeke vele wamkatsa, ungeke wenzani vele kwakwenzima.
Ukumkatsa ebonakale esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasa uzabona sebekuvakatshela usubizwe esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Pho manje
babanika kakhulu abantwana bebesicona sebedelela vele ukuthi umzali abamponi ukuthi kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Pho manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama Dube, yikuzama. Nxa uvele ukhulele esintwini yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away bezogcine bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosele ukucina ke.
Ahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence la nje bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhangeka kulabantu abakukhangelayo. Ekhohle ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele ngasalungi futhi umntwana wankono seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobu
zulu. Yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age yena liyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kho abafunda khona konke ukungezwa.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosele ukucina khonapho-ke imzuzwana khonapho-ma.
Ye, ngafake example but is it 6 years ago ngeke nze ngikhuluma ibizo kulomunye owathi umntana ke lapha khonakuthi lathi abantu siyasuka sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthe ejike vele ekhaya umntwana wafice selihlo ngandlela. Umntwana wathi hayi vele impilo lwanomphilisa yona baba. Hayi siyompilo ya abusing me, I think I'm happy here.
Kunzima. Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokhu, ngeke kwakulungisa, awungeke.
Ah, lapha kunzima baba dube ngumthetho usezandleni zabantwana. Usezandleni zabantwana umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Hayi-ke siyamuzwa ke umama lapho uyakhuluma ngunkosikazi Hlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinwa kusasa, zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonokho ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba, tuvelami imbongileni balaleli.
Ngigcina amasiko wena, owangusenziwe
mwandu. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiqhubekeya phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga 9-10. UJesu ukhuluma la abafundi bakhe lapho bafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelele abasonelayo. Njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleko uqhakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi baba wethu osezulwini. Leli balelithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi ungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana lokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebethi baba sicela ukudla insuku zonke, bathathi baba sicela ukudla, besethatha ukudla efrijini besenzela. Bayakwazi ukuthi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu. Ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu. Ayikhona isigaba sokucela, uthi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenxa besizwa uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela. Baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu nalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithi sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini. Futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba, igama likaJesu, vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba sivuselele, usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza, njalo ngalesi sikhathi sibeke ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba ulibusise, kube nokuthula nokuqhubekela phambili. Egama likaJesu, amen.
ngobe kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazini le inceda abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi, indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatha lezindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani, yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi, sengivulile inkampani, umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitele izindaba kwakungelula. Even lakathi esi akukho lula, but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli ezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi, sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enja uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza, lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngevikezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leLenders linqotshwe nge-5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, njalo uLinworth Chikuwa nguye obanjelwe ngunozinti weKaizer Chiefs United uAshley Reyners. Isikhathi besiphelezi ngujiki lobhanqa 2-2 ngemva kokuba iqembu leKaizer Chiefs United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi eleHighlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leKaizer Chiefs United lizadibana leDynamos, lona elinqobe leFC Platinum nge-5-3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala lengezi Platinum Stars ngemva kokuba ele Rhinos linqobele Chicken Inn nge-2-1 ngomgqibelo kuthe lengezi litshayele Herentals nge-5-4 ngemva kwembekwa namhla e-National Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uxoxa lo Simba Rusike owayengumgadli wamaqembu abalisa ele Highlanders, ele Thorn Grove, Japani Mine kanye le AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba ule talenta kwezemidlalo njengoba ihle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say picture gijima, but mina ngagijima kulani. I remember ngisechayela ahead of me emzilikazi. It was quite challenging, you know, but when I tell people Peter Ndlovu sasigijima sonke primary. Gijima sonke primary, we happened to meet again by Highlanders juniors. We played alongside the Highlanders juniors. Well, Peter then graduated to the under-16s ahead of us.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu la Highlanders waze wabizwa kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa ngumoyi Roy Phiri wadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Traffic kanye lele Haboron United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu la Highlanders ufika waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ugcine ngasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.
Kule story kwa Highlanders captain baby base bethethe uMadinda uthanda ukoach. Madinda decided to take us to Emasoja and ngangenazasengejela ngangathipha second day ngabe ngibaleka namaplayers ba-transport ayithoyatown in lords because bonke babengelakumoni abayengathaba atransport abuya lapha etown safika eclub thengela utshwala sijabulongo. That was one of the reasons I fell out the exile. But sometimes the mass of family, of which I would discourage these young men. When I get new manager, you should look for people who will guide. If I had listened to my elders,
ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uRusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBhoso. Udlalele iqembu leThorn Grove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Kusuke lapho waya kuqembu leShabani Minor yikho lapho ahle wachwala khona.
Wena eShabani asengena emhlabeni, yabona sometimes ungangena business ngathuthwala and so forth. Uyalahleka. Amkalakade angikhole imali yami enhle, angizinatheli ntohle. As in a car, I left the house when I was offered 400 houses to Shabani.
Esebalekezi Shabane uRusike ubile wadlala kuqembu leThorn Grove wasethengwa liqembu leAmaZulu waliphathisa ukuba lingene kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Ekuchiyeni kwakhe ibhola uhle waba indlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa njalo kathesi usengumzalwane okhonza ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
That's when I saw that Satan was very kind. I had so many offers on that. Parties became more. Now I'm that person who's being invited again. This week we just talk fair and dignity. You know? But God willing, I'm telling you, when the spirit of the world is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why are some would gossip? What is him? So I said, Awaits. Christmas passed because it's cut a tree to our elders around the film. And people were anticipating it. Some were saying, I know we can't.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu leHawumayini engumsekeli kaPhilani Bifi Ncube njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Uke waqeqetsha njalo abadlali abasakhulayo beqembu leHawumayini ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni yeNorth End njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqetsha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwala ngempilo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabakhulu-ke Njanji, sigqiba lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.